kulento ezingcono okumele sibe sizi addressa njengelizwe indaba ye transport ngengakutshela ukuthi yizo ezinye zezinto esikhangelele ukuthi abantu bebe impilo kahle ama school fees abantu bahambe ezikolo imbadalo ezibhadalwa abantwana besikolo abazali bayehluleka u afford ama school fees yizo ezinye zezinto eziqakathekileyo ezokuthi abontanga bezanu PF nxa babezama ukuthi bekhulumisane nomongameli wabo kuye manosisoni mnangagwa yizo ezinye zezinto abekumele beke behamba besiyambonisa ukuthi president sokulo hlupho lolu lalolu singakulungisisa njani kodwa akukho okunye abakwaziyo ngokudlakela abakwaziyo ngokuthi i-3PC siyenze lokhu bona kodwa bayiwo abasemahofisini labangena ngenkani bakhona kodwa akula nto abayenzileyo kuze kufike lesi sikhathi sesiyafika kwamanye ama-elections ama-situations abantu asesiba worse akula ntuthuko esingayikhangelela kuzalo PF ngoba iminyaka engu-5 yonke bebelayo besenza umathanda betshontsha izimali abantu bedubeka.
Nina njengabatsha bebandla le-CCC libone ngani kuyini okungaqeda uhlupho oluselizweni kwezomnotho lakwezombusazwe?
Thina njengabatsha abaku-CCC kulula kakhulu ama-policies wethu esiwafakileyo la kumanifesto zethu nje I think like nabona yalandelela umongameli wethu sisenza ama-rallies before sisiya kukhetho olama-by elections mhlaka 26 March upresident ubehamba nje ekufaka okusegcekeni ukuthi thina nxa singena kuhulumende into zokuqala kumele sizilungisise abantu bethole imisebenzi ama-party deployees esiyabe sibahambisile ukuthi bekhokhela abantu kumaphalamenti nama-councillors kumele bephenduke ebantwini ngoba bakhokhela abantu bebekwazi ukuthi yikuyini okwenziwa ngukansela yikuyini okuyenziwa ngu-MP ukuthi kube lentuthuko eZimbabwe kumele kukhitshwe amasela wonke atshontshayo atshontshe izimali yisituation yokuthi ama-problems esilawo njengabantwana beZimbabwe abangelwa yi-corruption eyokuthi izimali azihanjiswa kuhle izimali ziyatshontshwa zisetshenziswa ngama-individuals bebenefitha behambisa abantwana babo ezikolo kwamanye amazwe thina abantwana bethu babelapha ezimbabwe bedubeka singelayo nemali ekwanayo ukuthi sibahambise ezikolo ungahamba khathesi ezibhedlela akula mithi imigwaqo ifile akula manzi amagetsi ayahamba i-transport njengakhuluma ngayo abantu bayagada amabhasi beze bemelele kuze kuyefika ebusuku begcine bebanje inkunzi abantu liyabona ukuthi lama-accidents aba maningi konke lokhu asizozinto esingazikhangelela ebantwini bakade bebusa sebele 40 years besembusweni belokhu bebuya bebuyela ebantwini besithi besicela lisivotele sizalenze nalokhu abantu bezimbabwe badiniwe abantu bezimbabwe sebekhathele bayakwazi ukuziphatha kahle liyalanzelela ukuthi especially kobulawayo lapha ngingakade lilandela i-voter registration siregiste kakhulu abaningi ama-youth abayibo abakwaziyo ukuthi ikusasa labo bafunani ikusasa labo liyangaphi sebekhathele abantwana ngokukhokhelwa ngabadala abadala laba sokumele beyihlale emaplazini begcine iy'nkomo zabo khona kale engingakukhuthaza even labontanga ikuthi ngo-2023 umuntu wonke kasume esiyavota liyananzelela even lasegoli umfowethu Elvis Nyathi wabulawa egoli ngale babulawa everyday egoli ngale abantu abasafunakali and iningi lethu lihambile lihlale egoli khona ngale so into eqakathekileyo ispecialist siya ku-2023 ukuthi asisukume nini ngobuningi bethu sonke njengama-youth badala bonke liyakwazi ukuthi impilo inzima yeZimbabwe siyivota